ndanyela alilunganga njalo kumele angafili khulu kube silikhuthaza abantu abanezinto zizodlakela kumele bekhuze njalo bejeziwe ngumthetho ngoba umongameli welizwe njalo enguye upresidenti wezanu PF uphuma sobala ngezikhathi zonke ngiyabona izolo lobuthane uphumile futhi ekhuluma khona ukuthi hhayi abantu labo abe-opposition nxa bebuya banikela amazwi nathi leyo ledlule lingabashayi lingabenzeli into ezimbi bazibone okuhle ngoba kuyalo kuyindaba ngeke ngasondaba zabo ababoni iqiniso bazalibona ngenye ilanga selingabashayi so-ke lo oyabe sothaya abantu ukuthatha ngabi nxa umkhokheli wethu ekhuluma emgcekeni ubana abantu bengatshaywa so laba abantu abashaya abantu laba ngabantu abalokhu bengcolisa ilizwe lethu kube mhlawumbe ngabantu abangasobethu vele befuna khona kwantona sihlale siku-spotlight njengelizwe ukuthi na vele ilizwe lezimbabwe ilizwe lobudlabudlwane ilizwe ongaqondakali ubona kusuka ngabi kuyiwa ngayo so njengenjalo PF umongameli wethu yosethe tone usekhulumeli ubana akula budlabudlwane kumele kwenzakale abantu bengathaya abantu nxa bebuya banikela amanzi benathe bedlule so wena nxa ulokhu usenzebudlakudlaku sokumele uthwale isigambano sakho wedwa siyasusa ubana ngabe kuthiwa umthetho uyalikhangelisisa sibili abantu abanjalo bajeziswe bafake emajele ngoba abafithanga ukuhlala phakathi komphakathi ngathina nxa siphakathi komphakathi sifuna ukuthandana nokuhlala ndawonye sizwisisana njalo sivuma ukuthi yona asocala lokuthi omunye abone ngendlela ongaboni ngayo wena
kukhanya phela golide abalaleli pho kumele kwenziweni
into enhle ukuthi kule ngisuku sesilento leyana othiwa ngama-smartphones amavidiyo lawo kathathe abantu laba excuse me babonakala ukuthi ngobani exactly umthetho ubalandelele ubajezise ngoba siyabona ukuthi kule ngisuku into yona le yamavidiyo lanani isincede kakhulu amapholisi bona besova amakhesi amaningi ngoba babona umuntu esekudlakudlaku laphana behle belandelele behle bekwazi ukuthi umlongo ubani utholakala ngaphi kube lula kunjeyani so laba abantu abayezudlakudlaku abajezise ngezikhathi zonke beze beyekele into yabo nale abayenzayo.